Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 Mfumfu 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lwama PCR test kulabo abafuna ukucross amaborder kumele lukhangelisiswe. Khathesi siapproach festive season and imagine ukuthi imuli elabantu abangu 5 izafuna malini ukwenza ama COVID test. Bengacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngeke uhambule ngisizandla. Uzabona ukuthi kuzabanzima njani kubantu abaningi ukuhamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Abanye babadabuka eZimbabwe sebehlala kule Botswana bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana balegciwane le-COVID-19 na lobahatshi uma befuna ukuchapha ingcwele.
Indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla wapha amabandla ngoba i-MDC special emathebeleland abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathela imathebeleland.
Ukuxokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo leZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 kubikwa kulakho udala umonakalo. Iningi labazali beZimbabwe kwele South Africa sebethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi esikolweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili i-lockdown level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ubana aqhubeke izivikela ngazo zonke izikhathi ngendlela ezigoqela ukuqhelelana, ukugqoka ama-mask kanye lokugcoba ama-sanitizer. Umphathintambo wabona ngokwethulwa kwemibiko uNkosiyazi Monica Mjangwa utshele intathelo zindaba kubana idale labaphathintambo ele cabinethi linqume kubana indawo ezithengisa utshwala lamabhawa sezingavulwa kodwa uthe kumele zivumele kuphela indlamanzi ezihlatshwe amajekiseni omabili wokuvikela lo mkhuhlane. Uthe njalo ulaka lwe-coronavirus solusehla ezikolo. Nanku inani labafundi abalayo lehleli suka phezu kwenkulungwane eyodwa 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwa-2,815. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Kunjalo nje abanye babadabuka eZimbabwe bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana baligciwane le-COVID-19 lobahatshi uma befuna ukuchapha imngcele. Abaphila ngokuthenga libethengisa impahla yibo abazithola bebhekane lendleko eziphezulu lezi ngoba bechapha umngcele izikhathi eziningi. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Ngesikhathi amazwe amaningi angezansi kwezwekazi le-Afrika esekethisa iziqondiso zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, abanye bathi bakhathazekile kakhulu ngendleko ezidingakalayo uma bedinga ukuhlolwa ukuba balegciwane le-COVID-19 lobahatshi. Izihambi phakathi kwamazwe zikhayelelwe ukuthi zibe lempumela yokuhlolwa i-COVID-19 etshengisa ukuthi abalagciwane leli, kodwa akumelanga impumela yakhona ibe ndala okudlula amalanga amathathu. Lokhu kusho ukuthi abantu abafisa ukuchapha imncele kumele behlolwe kaningi-ningi. Ukuhlolwa i-COVID-19 kusetshenziswa uhlobo lwe-PCR test kubiza amapula angamakhulu ayisishiyagalombili lengxenye i-850 pula kweleBotswana umuntu ngamunye. KweleZimbabwe inhlawulo yafika amadola emelika amachumi ayisithupha i-$60. Lokhu sekushiye iningi lihlaba omkhulu umkhosi ngembadalo edingakalayo ukuthi umuntu ahlolwe i-COVID-19 abathi kwenza ukuhamba kudule okwamagama. Abanye abafana lomnumzana Michael Ndweni bathi abahlatshelwe umkhuhlane we-COVID-19 ngabe bavunyelwa ukuchapha imncele kungadingakali okuningi.
ama traders athi futhi njalo ngawukhulumende
uyabavulela ikakhulu abavaccinatewe
kube lokho sithi incentive ngesikhiwa kwezelo ukuthi abantu abaningi bavaccinate kuzaba kuhle ukuthi uhulumende abe senza that incentive yokuthi ama cross border trader abasebe vaccinated benze ba cross imincele bayithenga impahla bayithengisa impahla ngaphandle kwelizwe.
Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bachapha kaningi bengena eBotswana ngakho sesifikile isikhathi sokuthi ohulumende bamazwe mabili bakhulumisane phezu kokuvumela ukuthi abahlatshwe bengene kungadingakali okunengi.
Iningi aliboni umvuzo okuba vaccinated or not vaccinated kuyafana nje ngoba nalaba abangahlatshwanga labahlatshwe bonke bahamba badlula kuyo iPCA aliyani. And the EPCR, when I have it, you are so the more vaccinate you. Now you are part of the Malefanum, don't have vaccinated. So if benefit ever can be, I got one a lot. But we can all come in the work, we will be 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 the work,
Abahlatshwe iJackson kule Botswana bakhala ngokuthi abakakholisi izithelo zakhona ngoba belokhu bephathwa okufana labangayitholi. Umnumzana Mthabisi Dubena uhamba phakathi kwele Botswana le South Africa ngomunye wakulo mcabango omunye wokuthi sesifikile isikhathi ukuthi kwenziwe isinqumo phezu kokuba bahlatshiweyo uma bechapha imncele.
Abantu abahlatshiweyo kumele baqale ukubona ama-benefits okuba vaccinated. Udaba lwama-PCR test kulabo abafuna ukucross ama-border kumele lukhangelisiswe. Khathesi approach i-festive season and imagine ukuthi imuli elabantu abangu-5 izafuna malini ukwenza ama-COVID test bengakacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngeke uhambule ngesizandla. Uzabona ukuthi kuzaba nzima njani kubantu abaningi ukuhamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ukudula kokuhlolwa i-COVID-19 kwabona imbiko ikakhulu eSouth Africa ukuthi abanye sebesebenzisa amaphepha okuzikhandela ukuze benelise ukuchapha imncele. Kusenjalo liqhubeka lisehla ngamandla enani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana sebesiba ngaphansi kwekhulu ngelanga, kukanti ilizwe leli selifake isiqubu kuhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Sekuhlatshwe abantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili engxenye i-256,000 asebethole amajekiseni womabili. Inombolo zitshengisa ukuthi ebantu nabalikhulu abangamachumi amabili lasithupha i-26 sebetholile ijekiseni le. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuxokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukwala kumanyana kwamabandla njenge-MTC Alliance, umthwakazi Republic Party lamanye efuna ukuzimela kukhetho lolu kungenza iZANU-PF inqobe ezabelweni zonke zelizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ivanda le-MTC Alliance esilithathelwe ibizo ngele-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi liyafisa ukusebenza lamanye amabandla ukwenzela ukuba kususwe ele-ZANU-PF embusweni. Kodwa lithi lethuswa lobandlululo lwamabandla anjenge-MRP ethi imele abantu abahlala eMatabeleland lenkabazwe kuphela. Umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MRP elikhokhelwa umqondisi Moyo.
Abanye basetshenziswa izani ukudivide abantu besintwini bezenza amaqhawe amandebele.
Umava uthi akumelanga abantu bakhethwe ngomhlobo wabo.
Umambo lomzilikazi babe ngabantu banye. Yikho ke abazange babe ngabantu abahlala behlokozana njalo beqambula umhlambi ngomhlobo. Umzilikazi simithi ngesikhiwa i-National Builder, i-National Unifier. Yikho ke ngama-1960s khonapho uNkomo labanye baqalisa njalo ukulandelela khonoko okwathiwa ngumzilikazi lalo Bhengula. Abazange badivide isizwe seZimbabwe zaba mbili zaba ntathu. siyakwazi ukuthi abanye bathi amazwe mabili kule mephu kulomngcele umngcele lo wabhalwa ngubani wafakwa mbani anti wafakwa ngamakhiwa amakhiwa bawufaka umngcele lo besenzela ukuthi baye ngamandebele lamatshoni ukuthi ba-divided bafake umngcele bathe sebehlule amashona ngo-1890 kwenzakalana angithi baphinda beqa umngcele babe bazadiliza inkosi lobhengula yikho kungake wavuma okwenziwa ngamakhiwa omngcele usithi ngowamakhiwa wona amakhiwa usithi awathandi yikho ke sibona ngani konke lokhu kuyize umzilikazi kazange ebandlulule abantu ngomhlobo yikuzabona izibongo zethu ziqubene njalo lamasotsha kamzilikazi ayevela ngapha emashonalendi ayetrainwa khonaphana empopho ephumula ngamakhosi kamzilikazi yikho ke abantu bonke laba abahamba betshela abantu besithi bafuna ukuqumisizwe ngoba abafuni omunye umhlobo yikubheda okuphindiweyo
uthi kumele kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho njalo bafisa ukusebenza lamanye amabandla
iZimbabwe Electoral Commission ayibe independent izimele mpo hayi othi gumba abaqala abathaya ifoni besizwa ukuthi umnanga kuthini iconstitution yabaphamandla sifuna njalo ukuthi amabandla ayi-opposition angabindani bodwa ngoba yikudlala lesikhathi thina be-MDC Alliance sibindana leZANU-PF ngoba yiyo lebhola makithi
kodwa umoyo uthi benza okuhambelana lokwenziwa ngababusa kungakabi lezaphu iZANU-PF lamanye amabandla
thina njengemthwakazi Republic Party sigijimisa i-agenda ehlukileyo eyokuphuma kwele Zimbabwe soke angikholi ukuthi thina singathi ukuthi singamaqamqamu abangamaqamqamu yilabo abakhangelele kweze Zimbabwe politiki zimthwakazi lilizwe baba lokho kumele kucace kanti ngani izaphu lezanu before 1980 independence besilwa lo Smith babezibizwa zaphu standing for Zimbabwe zanu standing for Zimbabwe kambe angithi identity yakho yiyo evezayo ukuthi uyenzani soke we cannot disown our identity even singakaphuma eZimbabwe
uthi bafuna ukulwisana leZANU-PF bebodwa emathebeleleni lenkabazwe ngoba iZANU-PF leMDC Alliance zimbila zentabanye
indaba yama reform kathule ngayo ubaba Magalela indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla wapha amabandla ngoba iMDC special emathebeleleni abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathela emathebeleleni
lo mabandla amaningi eZimbabwe akhangelelwe ukuba aza kungena kukhetho oluzayo abacubungula ezombusazwe bathi lokhu kuza kwenza ukuba ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho lolu njengenhlala yenza ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiyokhipha Dube
ulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe kangele kwezivela kwamanye amazwe namafitha unobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ubike ukubana uzabona ukubana uzaba lesikhathi sokukhulumisana leziphathamandla zabo leFrance ngodaba lokuvuselela ukwethembana phakathi kwamazwe omabili ngemva kokuxabana kwawo kwisivumelwano sezomvikela ese-Indo-Pacific. UBlinken usesigodlweni seFrance sikhuluma kanje iParis ukuyangena umhlangano wezentuthuko yenotho owe-Organization for Economic Cooperation and Development. Osanda kukhethwa kuba yinhloko kahulumende kwele Japan uMnumzana Fumio Kishida ukhulumisane ecingweni owokuqala lomunye wakhe wele Melika uMnumzana Joe Biden ngemva kokungena kwakhe esikhundleni lesi uKishida uthi ilizwe lakhe lizinikele ukuqinisa ubudlelwano lwamazwe amabili kanye lezikhondiso zesivumelwano seJapan-US Alliance okuzakhokelela ekuthuthukiseni umsebenzi wokuthengiselana emhlubulweni owe-Indo-Pacific. Abacubungula ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimoto esigabeni seCalifornia khonapha eMelika. Lokhu kube phakathi kokuzama ukudinga imbangela yale ingozi edale umonakalo omkhulu ngokuchitheka okwenze amafutha lawa angamafatshi edlula inkulungwane ezintathu ezecrude oil achithekele elwandle lwePacific Ocean. Ngicabangela ukubana ingabe limpompi ithuzwe umkhumbi. Isiqondiso sokuthi ababalisi labo bonke abasebenzela ezikoleni zasedolobheni eleNew York kwamele bahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 siqale ukusebenza ngomvulo waleviki. Ngasikhathi sinye amakhulu lamakhulu abasebenzela ezikoleni ukugoqela ababalisi babonakale bejengisela phambi kwamahofisi abogatsha lwezemfundo eBrooklyn bekhonona ngokubanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe ijekiseni leyo. Iningi labazali beZimbabwe kweleSouth Africa bethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikoleni. Abanye besithi lokhu kuzakwenza iningi labantwana behluleke ukuziphatha, ikanti ke abanye besithi limfundo yiyo ezakwenza bazivikele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ngokutsho kogatsha lwezemfundo kulabantwana besikolo abedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu 36,000 abazithwalileyo enyangeni zakuqala ezintathu zomnyaka. Lolu gatsha luthi ngenxa lesi sizathu seluqinisa imfundo yezocansi ezikolo. Kodwa ke baningi abazali abangafuni ukuzwa lokho. Abanye bathi ukuthanda ezocansi kweningi labantwana kubangelwe imfundiso yezocansi besasebancane. Abanye bathi kubangelwe ngurhulumente ofanayo ngokubapha amalungelo edlulise amalawulo kugoqela nokubophisa abazali nxa bebatshayela ukuganga. Bakhona njalo bathi le imfundo egoqela ukuzivikela emkhuhlaneni yocansi kanye lokwenqabela ukuzithwala iza kwenza abantwana bakhangeke ekwenzeni ezocansi. Kodwa ngesikhulume sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uta yikho enye indlela yokuvikela abantwana ngaphandle kokubapha ulwazi.
If you say we must not do it, what should come into its place? Because we believe
kusizani ukuthi singabafundisi impilo zabo zisonakala
to protect children against these types of offenses.
Wesifazane weZimbabwe unkosazana Sakhile Nyoni uthi udaba lokufundisa abantwana ngezocansi lufuna kubanjwa ngendlela ehlakaniphileyo kakhulu.
Ayi abantwana bangafunda lezi zinto vele sokungani baphiwe igunya lokuthi abaqhubeke bewenze. Nxa bengafundiswa njalo bacina besenza izinto ezingafanelanga because bengazi ukuthi kufanele bazivikele njani. So I'm in between. I don't know where exactly I stand on this issue.
Kodwa ngenkosazana Siphiwe Moyo yena uthi kufanele bafundiswe ngoba ngaze bekelwe bazalwenza kuphela ucansi.
Awungeke umkhosi awungeke umyekelise into nxa engavela i-test ucansi leyo. Hayi ukuthi umstophe kastophe. So mina ngibona kuyisolution ukuthi bafundiswe benze bekwazi njalo bebelukuzivikela ekumitheni lasemkhuhlaneni.
Nkosazana Pauline Komo uthi yena ulisekela ngokugcweleyo inyathelo logatsha lwezemfundo kwele South Africa.
Abantwana abaningi bazithwala besesebancane, abafana bayamithisa besesebancane bengakabikwazi ukuzimela. So mbona ngani uma bengafundiswa ezikolweni besachathula besesebancane ngaleyo ndlela, kungabasiza abaningi kakhulu ukuthi babone ubungozi lobuhle bokuzigcina ukuthi abantwana bathole imithado ngesikhathi esifanele.
Le into egcizelelwa nkosikazi Corence Mukhosi Ncube yena othi ukubekela besemnyameni ngendaba zocansi akusizi lutho.
Kuzabenza futhi babe lolwazi ekuthini mangabe udlala kanje lo mntwana ongumfana kugcina kusenzeka into ethile u-1-2-3 bese kugcina ke usukhulelwe. Umfana uyaqhubeka ngezifundo, umntwana oyintombazana akakwazi ukuqhubekela phambili ngezifundo ekubeni akubi fair ekakhulu ebantwaneni abangamantombazana. Ngakho sicela bafundiswe bonke labafana.
Labo ke abaphikisana laleli nyathelo kakhulu abezenkolo bathi uhulumende kufanele nanzelele ukuthi selokhu angenela empilweni zabantwana baqhubeka besanda abantwana ababa ngamahlongandlebe ngoba sebephiwe amalungelo enqabela ukulawulwa ngabazali. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukubana zingalahli amasiko azo. Sezikhangwa ngawezinye izizwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba njalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Wenu awele uhlangano wanyamalala wavumbuluka kwesikasigcawu kwelasekoloni izulu elidume ezansi baba lomhedeheda abezizwe batshintshana izambuzi bethi ubukhosi bukamzilikazi bashabalala ngonyakana kwamaku
leyimbongi unkosini Juma ehaya inkosi umzilikazi
unkosi mamandebele bungumafavuke njengedabane
le bekuyimvama le emuva njengoba izitemo lezi lezibongo bekuyizo impande zesizwe umuntu wonke ezigqaja ngezibongo zakhe lolimi lwakhe. Imbongi unkosini Juma uthi isizwe isizwe ngamasiko aso.
Siyananzelela ukuthi ezinye izizwe noma zikhona lapha siyananzelela amaNdiya amaJuda bayawagcina amasiko abo noma behlangahlangene bephakathi kwabanye abantu kodwa kwakube bakulahle. Thina nathi siyisizwe sikamthwakazi kubalulekile ukuthi ma sesifika endaweni abantu basibone bazi ukuthi lesi yisizwe sikamashobana lesi.
Ukoma kwesimo sempilo eZimbabwe kubangele ukuthi iningi liflathele amakhaya alo bezodinga amadlelo alihlaza emazweni. Le yinto esiyenze ikakhulu intsha ilahlekelwe indlela yenhlonipho ulimi kanye lamasiko abakhule bewalandela. Sekuyivama ukubona iningi seliziphilisa njengezizalwane zemihlobo etshiyeneyo kwele South Africa. Le yinto esifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube athi isibhidlize impilo yabaningi abasakhulayo ikakhulu amantombazana.
Thina sakhula sazi ukuthi utshwala buphuzwa ngumuntu ongubaba ekhaya kodwa bona sebengena nasemabhawa. Sakhula sisazi ukuthi ukubhema akuso umntwana oyintombazana omela bheme kwakubhema obaba kodwa namhlanje sekubhema bona abantwana abangamankazana engicabanga ukuthi yinto ababathathele phezulu befika emzini akuyona into enhle.
Omunye njalo weZimbabwe othanda amasiko umnumzana Mlungisi Yabalala ukuthi inyathelo lakuqala lokuqakathekisa amasiko eZimbabwe yokubuyisela ama kosi omdabo.
Inkosi umsebenzi wawo omkhulu wokuhlanganisa isizwe sayo lokuhlonipha amagugu esizwe sayo. Inkosi yonke eyenziwayo yomkhosi wenxala kuze imkhosi yokushwama kuze umkhosi wamantombazana bezigqaja ngobuntombi babo kuze inkosi yizwi lakhe maye khulumile isizwe siyabuthanda.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi bese South Africa baphile ngamasiko esiNdebele isikhalanga isiNambia lamanye awangaphandle ngoba lokhu kungenza bengemukeleki kwele South Africa. Labo abase South Africa ngokungekho emthethweni bathi kuyabasiza kakhulu ukulandela amasiko ezizalwane zakuleli ngoba kwenza bengabonakali ukuthi ngabantu bokuza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Yezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliseGhana sikhuluma nje lapho eselilungiselela ukudibana leqembu elimela lelo lizwe ngomgqibelo kumkankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eWorld Cup ozaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanje.
Imibiko ephuma elizweni laseGhana ithi iningi labadlali beqembu lama-Warriors sebefikile khonale ngaphandle kwabadlali abathi uTeenage Radebe odlala eMelika kanye loBrandon Galloway odlala eNgilandi bona abangavunyelwanga ukugada indizamchina besuka emazweni abadlala kuwo ngoba kukhona okumele bakulungisise encwadini okumele baziphathe. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNorman Mabheza uthena uzahlala phansi labadlali ukuze babe lethuba lokuba batsho ukuba bona bafisa ukudlala njani. Intatheli zindaba ezemidlalo umdlalo uNation Kokwerra uthi lokhu yisibonelo sokuba umqeqeshi kabazi abadlali bakhe.
Nxa umqeqeshi ezakhetha abadlali umele khethe abadlali abaziyo lokuthi badlala njani lokuthi badlala ngaphi. Nxa bezazihambela lapho abadlala khona kutshengisa ukuthi mhlawumbe umqeqeshi kabazi laba badlali uphonge ukukhetha, sokuzaziba le mbuzo ukanti ubakhethele ngobani, ubezakhetha njani abantu angabaziyo ukuthi badlala ngaphi njalo badlala njani.
UMapeza uthethe isikhundla ebesiphethwe ngumqeqeshi wesizalwane selizwe laseCroatia uDravko Lokarusic, njalo abanye abadlali uzabe eqala ukusebenza labo. ULokarusic uthi iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalani yesibaya sikaGroup G lilomklomelo owodwa ngemva kwemidlalo emibili lapho elibe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Bafana Bafana elaseSouth Africa kwakuqala, kwathi kwesibili linqotshwe nge-1 kanyange lase-Ethiopia. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele Ghana ngomgqibelo khona le Ghana mhla ziyithoba munemunye, njalo amaqembu lawa azaphindana umphehlo ngolwesibili mhla zili-12. Njalo lowo mdlalo uzakuba kweleZimbabwe esigodlweni iHarare. Ngenyanga kaLwezi iqembu leZimbabwe lizavakatshela ele-South Africa kuthi emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikaGroup G lizemukela ele-Ethiopia. Amaqembu amele amazwe ezwekazi lase-Afrika afakwe kuzibaya ezili-10, njalo lawa azaqeda imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane azaxegwa ukuze kutholakale amahlanu okuyiwo aza kuyamela izwekazi elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Siyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobe le-Ireland ngama-wickets 4 emdlalweni wokuqala ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe esigodlweni iHarare ngolwesibili. Iqembu lezivakatshi lweliqale ukutshaya ibhola labuthele lama-runs angu-253 lilahlekelwe ngabadlali abayi-12, kwathi eleZimbabwe seliphendula labuthele lama-runs angu-254 lilahlekelwe ngabadlali abayi-6 kuma-overs angu-43.5. Ukapteni weqembu leZimbabwe uMary Ann Musonda nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye ngemva kokuba ithole ama-runs ali-103.
Winning the first game of any series would be a confidence boost.
Ukunqoba umdlalo wokuqala kuzasenza sizithembe vele njengabadlali. Loba kukhona okumele sikulungisise ekudlaleni kwethu, kuzasenza sizithembe, kodwa kumelanga kusenza sidelele ngoba kule midlalo emithathu esikhona sizayidlala, okuthi ukuba sikayinqobi.
Umdlalo wesibili ukhangelelwe ukuba udlalwe ngolwesine mhla ziyisikhombisa, kuthi owesithathu uzakuba khona ngomgqibelo mhla ziyithoba munomunye kusithi owesine, njalo ngokuthi ina uhlelo ukuba udlalwe ngomvulo mhla zili-10 kuyona le inyanga kaMfumfu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngimujeza kunjanje.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Esikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abanye babadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa ukubana balegciwane le-COVID-19 nalo bahatshi uma befuna ukuchapha mngcele. Ukuxokozela usemabandleni ezombusazo aphikisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Iningi labazali beZimbabwe leSouth Africa sebethule imibono etshiyeneyo nginyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikolweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Ngisithi asidibaneni njalo ku-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lapho kuzilalela ebulenjini www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.